sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 23 Ncwabakazi 2022 nguFlexibus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Ngiyabona abantu bazama ukuqoqelela khona lokho okuncane abalakho abakusebenzeleyo baphambisa ekhaya ukuze baphinde bafike bakusebenzise ngale. Abantu abale madlana zabo ikwenza into ezinjengokugebha imigodi ukuthi amanzi wathole kalula.
Sebeqalile ukulungiselela ukuphindela eZimbabwe abahlala kwele South Africa kungenxa yokusela sokwesabela impilo zabo labo abalama permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit.
Ufaka iqualification engekho kuconstitution engekho even kuelectoral act indlela engaqondanga leyo ama regulations afakwa yizek kafanele angaphikisani nesisekelo sombuso iconstitution kumbe umthetho weelectoral act.
Amagqwetha alela amalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi asesiya emthendandaba ukuyaphikisa isinqumo seZimbabwe Electoral Commission ZEC esokukhweza imbadalo yabafuna ukuncintisa ukhetho luka-2023. Kuthi-ke namhlanje izizalwane zeZimbabwe labezombusezwe bebethe gwaqa enkonzweni yokukhumbula umoyo umnumzana Gibson Sibanda lomkakhe unkosikazi Zodwa eyenzelwe eFidelity Building koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebeqalile ukulungiselela ukuphindela ekhaya abeZimbabwe abahlala kwele South Africa kungenxa yokwesabela impilo zabo. Labo ke ngabala ama-permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit aza kwesulwa ukusebenza ekupheleni kwawona lo umnyaka. Uthuso Khumalo weStudio 7 usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi sekusele inyanga ezine kuphela ukuthi ama-permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit ZEP aphiwa izalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 aphelelwe isikhathi, abanye beZimbabwe laba bathi sebelungiselela kubuyela ekhaya ngokwesaba okukhulu. Ugatsha lwendaba zasekhaya lusanda kubhalela abaqatshi incwadi lubatshela ukuthi baqaphele ukuthi kule zisebenzi zabo ezamaphemithi la ungafuzanga siqhubeke sisebenza nxa zingatholanga olunye uhlobo lwamaphemithi. Emaphepheni aphanyekwe lolu daba emthethwandaba luthi kulabantu abazinkulungwane ezisithupha kuphela 6,000 asebefake izicelo zokuthola olunye uhlobo lwamaphemithi. Lolu gatsha luthi alubuyela emuva ngokwesulwa kwamaphemithi la kungakhathalekile ukuthi kule nhlanganiso eziphikisana lalokhu emthethwandaba. Ngakolunye uhlangothi amaqembu alwela ukuthi abokuza laba babuyiselwe kubo, lawo aqhubekela phambili ngemikhankaso yokuxotshwa elizweni kwalabo abangalancwadi esemthethweni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi sebezithole sokufanele ukuthi balungiselele ukubuyela ekhaya ngoba kuyagcaca ukuthi abasafuneki kwele South Africa.
Ngiredi ukuzibuyelela ekhaya ngoba ngina problem nomuzi wami, ifamily yami la ivele inidinga isikhathini esiningi ngekho duze layo. So mase ngisekhaya mhlawumbe ngizakwazi ukuthi ngibone amanye ama-mistake ngilungise lapha nalapha. Yes, khona kuyinto le isifikele impela isiphuthuma ukuthi ezinhlelo zethu besingakaqedeli othizenje ezempilo ukuthi masifike ekhaya sikwazi ukuthi senze nani.
Le into egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla yena othi loba bengazi ukuthi bazaphila njani eZimbabwe amathemba okuhlala kuleli aqhubekela phambili eChabalala ngakho iningi selizilungiselela uyaphila eZimbabwe.
Ngiyabona abantu bazama ukuqoqelela khona lokho okuncane abalakho abakusebenzeleyo baphambisa ekhaya ukuze baphinde bafike bakusebenzise ngale. Abantu abale madlana zabo ikwenza into ezinjengokugebha imigodi ukuthi amanzi wathole kalula, ukuthenga izitofu zehasi ukuthi bakwazi ukupheka kalula, ukuthenga amasola, ukuthenga amafriji asebenzisa igasi.
bakhona ngabe sebezimisela ukuthi lobanje ama permit abo angaza phelelwe isikhathi baza qhubeka bezamela impilo kwele South Africa. Kodwa kiningi lalabo lalo selethuswe inkulumo esanda kwethulwa isikhulumeli sebandla libusayo ele African National Congress uMnumzana Pule Mabe.
We must just say to illegal immigrants, we can no longer guarantee their safety. The anger of our people has reached boiling point.
UMnumzana Mabe uthi ANC layo ayisela mandla ukuvikela abaselizweni ngokungekho emthethweni ngoba izakhamiza kwele South Africa zithukuthele zaganunwabo ngamacala adalwa ngabanye abantu bokuza. Izolo nje lokhu izakhamiza Peter Maritzburg KwaZulu Natal zingena emgwaqweni leli dolobho ngokuningi zidudula bonke abantu bokuza abathengisayo zisithi abachaqe imishaqana yabo babuyele kubo. Ngesikhathi esethekelela ele South Africa amavikini asanda kwedlula, umphathintambo ubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shaba uthe uhulumende weZimbabwe uzilungiselele kwamukela labo abangasuke benelise ukuvuselela amaphemithi abo. Kodwa-ke le nkulumo elethenta ukuthelo kwabaningi besithi bebekhangele ukuthi uhulumende abancedise ukwengezelela isikhathi salamaphemithi hatsho ukuthi baye ekhaya belanda ubuyanga lohlupho. Meletulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Amagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi asesiya emthethandaba uyaphisa isinqumo se-commission elawula ezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ZEC esokukhweza imbadalo yabafuna ukuncintisa kukhetho luka-2023. Amagqwetha la athi athethele linyathelo emele oseke wancintisa kukhetho lukamongameli uMnumzana Egypt Zinemunandla, umeli weHarare North uMnumzana Rusty Markham kanye lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Thapiwa Nashe Chiriga. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi bafuna ukuya emthethwandaba ukuze izeki yehlise imbadalo le kungake nhluli insuku ezintathu. Izeki yazise ngolwesihlanu ukubana isikhuphule imali ezabhadalwa ngabancintisa kukhetho lukamongameli isuka kunkulungwane eyodwa yamadola emelika US$1,000 yaya kunkulungwane ezingamashumi amabili US$20,000. Abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende kuzamele bakhokhe inkulungwane eyodwa yamadola US$1,000 yona ekhuphuke isuka kumashumi amahlanu amadola US$50. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe le ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Ifi Lela Ngcobe.
Linyathelo eliqonde kakhulu asingakhohlwa ukuthi isisekelo sombuso iconstitution icacile ukuthi umuntu ofuna ukuba ngupresident kumele abe njani. Isho ukuthi kumele abe yisizalwane seZimbabwe ngokuzalwa abe ngumuntu oleminyaka engamashumi amane kusiya phezulu. Ingasadingi okunye okuningi lokho kwezimali. Kayitho ukuthi kababe ngabanothileyo abazaba ngopresident. Ngakho-ke lokho kufakwe yizeki sekuvimbela abantu ukuthi bakwazi ukuthi bancintise bencintisele ukuba umongameli welizwe njengalokho isisekelo sombuso esibavumela.
Sibone isikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission uJasper Mangwana uthi yena abakwenzileyo kuqondile ngoba uthi nxa uzancintisa kukhetho kumele utshengise ukuzinikela ngokubhadala imali enengi ukuthi hayi ngempela uzimisele ukumela abantwana beZimbabwe ukuqhuba umsebenzi kaZulu alubana uthe wakhethwa.
Ufaka iqualification engekho kuconstitution engekho even kwi-electoral act indlela engaqondanga leyo. Ama-regulations afakwa yi-ZEC kafanelanga aphikisane nesisekelo sombuso i-constitution kumbe umthetho we-electoral act. Nangabe kudingeka lezo zinto ezinjengalezo zezimali esezikhanjwa kumele kunyiwe ephalamende ibe yiyo echaya umthetho oqondileyo ukuthi lokho kakwenziwe. Akuvunyelwe ukuthi izekhi siyiyo esingathi yona hayi ngokubona kwethu kufanele ukuthi wenelise imali engidalwa kumele kube ngumuntu wenelise imali nxa uzamele. Akukho ku-constitution. Ngabe sasikudinga thina abantu bezimbabwe esenza i-constitution thina esadala izekhi ngabe sakubhala. Njengoba singakubhalanga izekhi kayinakufaki. Ngokuba kayinamandla okwenza khona lokho.
Ubona iluphatha njani lolu daba inkantolo?
Ngibona even umthethwandaba wakithi ungakazi wasipha izinto eziphuma ngendlela efaneleyo. Angiboni ukuthi lokhu baza ukwehlile ukuthi bakubambe ngendlela efaneleyo. Kodwa-ke asikwazi ukuthi bazaphuma lasithi isinqumo. Kodwa engingakutsho yikuthi nxa ufunda isisekelo sombuso seZimbabwe ufunda i-Electoral Act kucacile kahle kamhlophe ukuthi abantu bamele babe lelungelo lokuncintisa.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzwe ixoxa lapho ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Lamhlanje izizalwane zeZimbabwe kanye labezombusazwe bebethe gwaqa enkonzweni yokukhumbula umoya umnumzana Gibson Sibanda lomkakhe unkosikazi Zodwa eyenzelwe eFidelity Building ku 5th Street koBulawayo. Lo mbuthano wesikhumbuzo uqoqwe ngabenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibheju likaZulu. Wanastasia Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Usibanda waba ngumsekeli womkhokheli webandla le-Movement for Democratic Change libunjwa ngomnyaka ka-1999. Wakhethwa ukuba lilunga ledale lephalamende wazophiwa isikhundla somphathintambo wezokukhumisana umlotha uhulumende womanyano. Iningi elingene inkonzo yokukhumbula umoyi bamchaze njengomuntu owayesebenzela isizwe esimanyeneyo. Ekhuluma kulinkonzo owasebenza loSibanda besasekubandla lezaphu laku-MDC, umnumzana Paul Thembanyathi umchaze njengomuntu owalisebenzela leli lizwe yena lemuli yakhe.
Ifanele shiya abantu abantu besiyalila. This thing is a matter of a lot of people who are not enough just to say that I can do this and everything important as it is, but if the rest of the society around you is in bad shape, we are afraid now. We live for each other, we want to appeal to the creator.
UDokotela Thokozani Khuphe ongene inkonzo yalamuhla uchaze imisebenzi kamoyi wokusebenzela isizwe ngesikhathi kusachisa kakhulu.
Movement le khona bathesi kufanele kwazi ukuthi khona yi-movement i-foundation yakhona yabhildwa ngo-1999 ngabo kwabo Gibson Sibanda. Yona le esikiyo yona khathesi yiyo i-movement yona le because isukusele ngikhona ngalo i-foundation yakhona yikho liyibona i-strong. It is the same foundation yona leyana eyayakhwa ngubaba uSibanda ku-trade union eyakhwa ngubaba uSibanda esengu-MDC. Yiyo i-foundation yona le yikho liyibona i-movement le esikiyo yona khathesi iyilokho eyikho khona kuyimsebenzi eyabobaba uGibson Sibanda. Kuqakathekile
Indodakazi kamoyi engene inkonzo yalamuhla uThandi Sibanda ubonye kakhulu ukukhunjulwa kukayise.
Thina sazalwa saba ngu-4 kodwa ngikhaya sakhula. Uthe ngifirstborn yangikhaya sakhula simuthi ngubhuthemba. But obhuti babe baningi sakhula labo bhuti abaningi. Umama wayethanda ukuthi abantu bring people together. Umuntu kwakuthiwa kancitshwa ukudla, kancitshwa uphahla. Kancitshwa imfundo, isifundiso esasithiyelwa ngumambambo. Ubaba wasifundisa ubuntu belo mama. Yikho ngiyabonga, ngiswele imilomo ezinkulungwane ukuthi ngibonge ngithini on behalf of uSibongile, uThandi, uMbuso, uZanele, abazukulu uAngela Lovuyo.
Ilunga lebandla lezaphu elingene inkonzo yokukhumbula uSibanda umnumzana Patton Keta uchaze ukuba imbali kaMuyi yaqala kumalungelo ezisebenzi ilizwe lingakatholi uzibuse.
Uyuqathela ukusukunazela ukuthi into leyo yakufiswa ngesikhathi ayiqalisanga namhla. Ungakhangela into yamathrajini, into esukela kubomasosha ilovu, esukela kubobhibhi burombo, ogrey umabhalane obhango, ubuya uzuzongela uJoshua Nkomo. Namhla futhi yibo bonke abantu bonke bengena abantu besezipolitics. Nanamhla uGibson basukela kuRay uMotrade unions bengena kupolitics. So esingakutsho lapho engikubonayo mina ngokwami yokuthi izisebenzi ziqakathekile in any situation esifuna ukuthi siyenze ukuthi abantu baphumelele beye phambili. Ngakho uGibson yena ngokwakhe njengoba nje abantu benazelela wayeqalisile into le eqalisa kuyo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Effie Ncube usole ezombusazwe ezweni ethi ziyancindezela.
Ilanga lanamhlanje liqakatheke kakhulu ngokuba sikhumbula umnumzana uGibson Sibanda owalwela idemokhrasi, walwela amalungelo abantu, walwela amalungelo ezisebenzi, oze wadlula emhlabeni esebenzela abantu elwisa ukusela i-corruption efuna iZimbabwe ibe iZimbabwe entsha eguqukileyo eyamukela bonke abantu esuthisa bonke abantu.
Umqoqo wenhlelo ku-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi imisebenzi kaMuyi uSibanda lokhe isaphila njalo bazahlala bemcabanga lomkakhe uMambambo.
Ilanga lanamhlanje libuhlungu ngobaba owasebenza elwela idemocracy, justice, iconstitutionalism wahamba. Okusalayo abantu sebesenza yonke nje into ongazibuza yona ukuthi ngekukhulula abantu kumbeni sebesenza iproject yokuzinotice. Kubuhlungu ngoba uSibanda wayelwela abantu ukuthi bethole impilo engcono, lanamhlanje abakayitholi. Wayelwela ukuthi bethole justice abantu bemathebheleleni balokhe bethenjiswa ukuthi udaba lombhuqazo luzalungiswa lutho.
UMuyi uGibson Sibanda wazalwa ngoZibandlela 1 ngomnyaka 1944, wabhubha ngo-24 August 2010. Imbali yakhe iqale lapho elwela amalungelo ezisebenzi lakubandla likaZaphu esebenza ngololiwe. Wasebenza loMuyi umnumzana Morgan Tsvangirai enhlanganisweni yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU, okulapho okwakhokhelela ekubumbeni kwabo ibandla ele-MDC bemanyene lezifundi ezekolitshini le-University of Zimbabwe. Umkakhe uMambambo waba ngomunye wabesifazana ababotshwa nguhulumende weZimbabwe ngo-1980 njalo babedume ngokusebenzela isizwe. Unkosikazi zodwa yena ubhubhe ngomnyaka ka-2003 watshiya abantwana abathathu labazukulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
For Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokukhwezwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho ngabe Zimbabwe Electoral Commission abe ZEC kukhetho loka 2023. Okwamanje ke size ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isikolo sommeli weMelika eKiev kwele Ukraine sixwayise izizalwane zeMelika ukuthi ziphume ziphele kulelo lizwe ngokutshetsha. EleMelika likholwa ukuthi eleRussia lilungiselela ukuhlasela indawo ezihlala abantu makaza kanye lezi zakhiwo zikahulumende wele Ukraine ensukwini ezilandelayo empini yalo yokuhlasela lelo lizwe esifikisa inyanga eziyisithupha yaqalayo. UDr. Anthony Fauci osele minyaka engamachumi athoba minwe mbili lanye 81 oyingcwethi elodumo kwezemikhuhlane ethelelwana lula waseMelika odume kakhulu ngesikhathi sokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 ubike ngomvulo ukubana usezakuya kumhlalaphansi kupension ekupheleni kwalo nyaka. ingozi yempophoma zamanzi ahlasele idolobho leDallas esigabeni seTexas khonapha eMelika ngomvulo ngemva kokuna kwezulu eliningi idale umonakalo omkhulu elikhukhule izindlu kanye lezimota iziphatha amandla zaleli dolobho zivika ukuba lingozi ithiye ibulele umuntu oyedwa ngemva kokukhukhulwa kwemota akade ekiyo ngamanzi. Abemuli zabantu abafele kudlakela oluqhamuke ngemva kokulwisana kwamapholisa labakade betshengisela bekhonona ngokukhuphuka kwentengo yokudla lempahla kwele Sierra Leone babikwa bebebonakala bezodinga izidumbu ezibhedlela. Amapholisa awesigodlweni salelo lizwe iFreetown bathi kusese lezidumbu ezedlula amachumi amathathu ezilokhu zingakathathwa loba ukwazakala ukuthi ngobani. Amakhulu lamakhulu abasekeli bakamkhokheli webandla eliphikisayo eleUNITA Party lakweAngola babuthene emhlanganweni omkhulu werali begqoke ezibomvu lezimnyama betshengisa usekelo lwabo ku-Alberto Costa Jr. lebandla lakhe eleUNITA Party. Lumhlangano wenzelwe esigodlweni salelo lizwe iLuanda izolo ngaphambilini kokhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngolwesithathu. Ibandla eleUNITA yilo elikhulu eliphikisana lelibusayo ele-MPLA Party eselibuse kulelo lizwe kusukisela ngabo-1970. Ibhanga elikhulu lomhlaba eliphathisa amazwe amaningi kwezentuthuko ele-World Bank libikwa lilobelane isivumelwano sokuphathisa ele-Mozambique esibiza izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola eMelika, US$300 million. Leli nyathelo liveze ukubuyela kwele Mozambique kunhlelo zokuphathiswa yileli bhanga ngemva kokumiswa okweminyaka eyisithupha ngenxa yengxabangxoza yomkohlakalo eyaba khona ekubhadalweni kwesinye isikwelete.
Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi izakhamizi zakoBulawayo ziyakhonona ngokungcola kwedolobho leli elalisaziwa njengedolobho elihlanzeke kwedlula amadolobho wonke aseZimbabwe. Inhlanganiso yeBupra ithi isola kakhulu ikhansili ekhona okwamanje ngoba isehluleka ukubutha izibi ngemfanelo njengokwakusenziwa kudala. Ithi kodwa leza kamizi lazo zilomnando ukusebenza le council ukubona kubana nxa imota ezithwala izibi zifika emalokishini zibe sezilungele ubana izibi zibuthwe. UGaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso le umnumzana Thembelani Dube.
Esikunanzelelayo njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association koBulawayo ukuthi izibi sezigcwele idolobho lonke kakhulu esidikidikini sedolobho lakoBulawayo. Siyakhuthaza ke ukuthi laba abasebenzela edolobheni lakoBulawayo bananzelele isimo se-environment ukuthi kuqakathekile ukuthi laba abasebenzela khona kuhlale kuhlanzeke. Sibe sesikhuthaza njalo iBulawayo City Council ukuthi ikhweze amasokisi ngoba sibona ukuthi okwenza izibi zithi chithisake edolobheni lakoBulawayo yikuthi i-City Council mhlawumbe umsebenzi wayo kayiwenzi ngemfanelo.
Singathi kungani inhlanganiso yoni isola kumbe ichothoza ikhansili yakoBulawayo izakhamizi zonake?
Siyananzelela ukuthi izibi ziyabuthelelwa kuze kudlule amaviki, izibi ziyabuthelelwa emikotweni lokuthiwa ama-sanitary lanes zigcwale zithi phamu. Kuthi-ke lalapho abantu abasebenzela khona njengoba abantu basuswe egodini babuthelwe ezindaweni ezijhejheneyo lakho kuyagcwala izibi khaphandle. Esikutshoyo-ke njengenhlanganiso yokuthi council management abakhweza amasokisi balungisa uBulawayo ngoba ngesikhathi kuseselabanye o-councillor labanye i-management sasingakuboni khona ngesikhathi sabo Middleton Union langesikhathi sabo Mike Ndubiwa idolobho kungcola kwayo kwakungekho njengakade. So siyakhuthaza ke u-town clerk Christopher Dube lo mayor uSolomon Mgunu ukuthi bakhweza amasokisi balungisa uBulawayo.
Njengezakhamizi zakoBulawayo kuyini elifuna ukubona kusenzakala mayelana lohlupho lwezinto?
Thina-ke sikuproposa njengezakhamizi ukuthi iBulawayo City Council lika iphume lecebo lokuthi vele edolobheni kube khona ama refuse collection trucks lawana a dedicated to e city center kube ke yiwo lawo ma truck kumbe truck eyodwa mezimbili insuku zonke kungamelela ukuthi kuze kudlule amalanga njengamalokuthi so sikukhuthazayo ke ukuthi ibulawo city council kayiphume leqhinga elinjalo elizakwenza ukuthi i city center ihlale ihlanzekile
izakhamizi zikhala ngokuthi le malokuthini akusahlanzekanga sokugcwele izibi lapho lifisa ukubona kusenzakalani
ke malokuthini ikakhulu kuma eastern suburbs ama trucks la collectayo kawahambe ngezikhati langamalanga afaneleyo asifuni kuba le situation esithola kathesi ukuthi kuyahlala amaviki ezinye izindawo zeqiwe kungabuthwanga izibi sibeke sokunanzela ukuthi emalokitchini udubo lunganeno esikhathini esiningi ama truck lawa nesingathi ngama community based trucks aborder sibili ngesuku ngesuku lapho kumele aborde khona
lapha kukhanya lichothoza i city council i council yakobulawayo izakhamizi zona ke lazo kumele zibe lomlando wokubana zigcine idolobha lihlanzekile
kodwa njalo izakhamizi ezihlala emalokitchini ukuthi abantu bayekele ubuvila bavuke kuseselo sikhathi siyakwazi ukuthi ama truck lawa xa sokudlula ngabo half past 6 o'clock ngombane asambenzi efaka izibi phambi kwamagedetu izibi lezana zithwalwe ngama truck lawa buma beam la kodwa abantu ke balomkhuba ukuthi bayekela i truck idlule kube sokusithi ngemva kwesikhatshana umuntu usezaboda siyalahla ama pampaze lahla ama paper ilahla konke lokho yani siyakhuthaza ukuthi lathi sizakhamisi lo mlando i city council layo lo mlando esikhulumileyo
Loge mnumzana Thembeli Hledube obekhuluma logayana Gumede Saidi owe Studio 7 ekobulawayo ngocingo njengoba i Studio 7 ingeyamelice ugayina uphinde waxoxa lo mnumzana Charles Malaba umqondisi wohlangothi lwezempila kahle kukansili yedolobha lakobulawayo ngalolu daba
okuqala ukuze izibi zivuthe ingasuku zonke kumbe ngamaviki wonke dingakala izimoto zokuthwala izibi ngakutshela ukuthi wakathesi ukuze ubulawayo senelise ukuthwala izibi ingasuku zonke maviki wonke indawo zonke emalokishini lase city center esidikidikini sedolobho kufuneka ukuthi kusebe sile moto ezingu 25 nxa sile moto ezingu 25 ezithwala izibi singenelisa ukwenza lokho
wakathesi le imota ezingayi.
But okwakathesi imota ezikhona zingu-12. And zingu-12 sezindala. Laziyafa zilama breakdowns. Sisebenzisa. Okwesibili, idolobho lathi silehlalile siyazi ukuthi kwakunjani. Industry yayisebenza. Abantu betshona industry, abatshona ezindlini betshona ezindlini. Kwakulabantu abalutshwana abatshona edolobheni. Kathesi akusela industry, industry sengama streets akobulawayo. Ama shops ngakhangela ukuthi nxa abantu besikhangela ukuthi asithi ama business angangabo Garden Slay. Kungadon Slay kunje ngokuthi njengabo okay benjani. Angisho yabona ukuthi space sakhona singana si occupy i shop eyodwa i business eyodwa. I rate of refuse generation izibi eziphuma ngayo ziyamanage. Kodwa khangela ko Garden Slay khona phana indawo yayindawo eyi-1. Sengama shops afika 50 endaweni eyi-1. Asiye Garden Slay. Hamba kuma market khona kahle. Kwakuyi shop umbe kwakuyishadwe shop sekuyi fruit and vegetable shop. Uhambe kathesi uthola ukuthi shop eyi-1 sebe subdividile sekulabantu abangu 50 phakathi aba operator umlook stores i rate yezibi iphuma laphana kuyikuthi lokho khombisa umumo womnotho welizwe
manje njenge council liza kwenzani ukuthi libone ukuthi idolobha liqhubekela phambili lihlanzekile
ngingathi ukuthi ngiyabalekela ukuthi i responsibility nge kodwa umlando wezibi ungoweka city council ama izisebenzi ungowami lami njengesihlalo sakobulawayo ongumlando wethu sonke esihlala kobulawayo Abantu kathesi abalandaba singase sidinga amabhini ukufakela izibi. Abantu bayalahla izibi. Hamba uyebona kugale endaweni zabo market evending ukuthi sinjani ethawa. Kathesi abantu balala ethawa. Ubusuku bonke hamba ngo-3 sathola abantu bekhona bethengisa. Bethengisa kwaphana kuba kwenza idala izibi. Abantu sebelala ngapha ema-pavement. Hamba endaweni ezingabo chicken. Abantu batshona bephakile bethengisa izimali, bethengisa izigqoko, bethengisana. Bethenga ukudla khona phana ema-shops lana belahlele ama-paper pass.
Lo ke bekungumnumzana Charles Malaba umqondisi wohlangothi lwezempila kahle kukhansili yakobulawayo ukuze silisigqibe ezayo namhlanje wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela sebeqalile ukulungiselela ukuphindela eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngenxa yokwesabela impilo zabo. Labo abasebela amaphemithi ohlelo lweZimbabwe exemption permit. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.